Osebenza esigodlweni someli weMelika eZimbabwe, uMnumzana Butholezwe Nyathi, uchasise kabanzi ngalolu hlelo olusungulwe namuhla eZimbabwe College of Music eHarare.
Okubalulekileyo ngohlelo lolu ukuthi sisebenzisa ihip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba, sengathi khona i-community development, lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution. Besokusiba njalo lenye injongo nhloko yokuthi sixoxe ngokuthi kathi ontanga bangaphila njani ngomculo wehip hop.
Kulabaculi abazingcitshi abane abavele kwelemelika ukuzofundisana lalabo abasachathukayo kwezokucula ingoma zinye abaseZimbabwe, ikakhulu abasakhulayo. Omunye wabane laba, yena oyingcitshi ekugideni ingoma zomdumo wehip hop, uLady Beast, ukhuthaze abesifazana ikakhulu abasakhulayo ukuthi labo bengene kulumdumo ngoba kungabanceda ngendlela ezehlukeneyo.
If you consider yourself to be an artist or a dancer,
abanye bayayanyeka ukugida, kodwa lokhu yikuhlalela isipho sakho. Ukugida unceda ekuthini awucabangi okunenginengi, njalo kuphathisa imizimba yethu ukuthi iqine. Ngikhuthaza omama namankazana ukuthi bengesabeli khatshana.
Osakhulayo wakobulawayo ocula i-hip hop owaziwa ngokuthi nguPrince, laye uphatheka emhlanganweni wemfundiso owe-next level. Yena-ke uthi uhambo lusaselude ukuze abazali lezigaba bamukele umculo awuthanda kangaka.
Mina uthele personal story, uMasalu wayelalela ingoma zami, wathi no, you know when you told me that you make hip hop, ngangi worried, but when I heard ingoma zakho, I heard uthi you don't do it like the rest of the people, so she actually gave me advice, wathi mntanami ungayenzi ama drugs.
Omunye njalo odabuka kobulawayo okumsebenzi wemigido etshiyeneyo, uVanessa Nyoni, laye okade ekhona namhlanje, uthi uyalithakazelela leli thuba abalitholisiweyo ukulolonga amathalenta abo.
I program lay iyasinceda kakhulu because iyasihlanganisa nama artists. I am hoping that I do projects with them, so I ngiyabonga sibili project lay iyasinceda kakhulu. I art iyasikhipha ezintweni eziningi ezimbi, for example doing drugs, alcohol abuse, iyanceda lami uku inspire abanye, like a younger generation for me.
Kodwa abanengi abangathakazeleli ingoma ze hip hop besithi zikhuthaza ingxabano njalo zilenhlamba lokuncindezela abesifazana lamantombazana. Kodwa okhokhela inhlanganiso yeJubilee Dance Trust, uMnumzana Plot Marco, uyakulandula lokhu esithi kuningi okuncomekayo okutholakala emculweni wehip hop, okugoqela inzuzo eziphilisayo kanye lokulondolozweni kwelungelo loluntu. Amazwi kaMarco agcizelelwe ngumculi olodumo uMnumzana Albert Nyathi othi abaculi abaletalenta lokucula umdumo wehip hop bengalaleli ababadonsela emuva.
Ngobi art is about also in market. So all in samba vele is going to get a different market from the others. And we are going to be ngoba vele ungahlali ku radio ngoba zabe zinabo inhlamba ntamba. Bazabe zidlala ema club. Abantu bayarekhodisa khona oku ema club. It's okay. Ngobi le audience yayo. Yabo.
Ingcweti ezine zomdumo wehip hop ezivele kwelemelika ezikhokhela umhlangano wemfundiso lo ngabathi uLady Beast, uD1, uNick Neutrons kanye loCartridge Rao. Limfundiso ibikwa igoqela konke okuphathelane lomculo owehip hop kanye lokuthi abaculi abalesipho sokucula lokugida bangaziphilisa njani kulumsebenzi. Mhlaka 19 walinyanga kuzaqhutshwa umdlalo wokuphetha umhlangano wemfundiso owe-next level eHarare, lapho abaphatheka kulolu hlelo lwamaviki amabili bazaba lomdlalo wokucula lokugida betshengise ubungcitshi babo phezu kwalokho abakufundisiweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.